Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi mashumi mabili kulwezi 2019 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni namuhla ababona ngezomkhathi bathi kulezulu eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje ngakho bathi kumele abantu baqaphele
izano PF le ANC bekule kudlalo lokukhulu ubungekuthole umuntu we ANC esithi yena hayi kuthi ukuthi izani ngani yaphambanisa ngani yenza ukungaphumeleli kahle.
Ibandla le MDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela ele South Africa ukuthi lingenele kudaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi.
Ayisiyo phela esingathi i-road problem, esingathi ngokubangela udubo esilalo. So asiboni ke ukuprinta ke imali kuyiyo i-solution.
Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali entsha kayisoze iqede udubo lokutshabalala komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezomkhathi eZimbabwe olwe-Meteorological Service Department soluxwayise uZulu ukuthi aqaphele izulu elinengi eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje kuze kuyefika ngolwesihlanu. Lolu gatsha luthi izulu leli lilezavunguzane lombane kanye lesiqhotho njalo lizachitheka endaweni ezifana leMaswingo, eManikaland, eMidlands kanye laseMathebeleland South. Luthi izulu leli lizawisa izihlahla lidale lomonakalo omkhulu kwezinye indawo. Ngokunjalo luxwayisa abantu ukuthi balimuke njalo bahlale ezindlini nxalisina. Abachayeli bezimota labo bayaxwayiswa ukuthi bengachaphi imifula nxa igcwele. Izulu elifanayo libulale abafundi abahlanu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kunsukwana ezedluleyo. Abanye babafundi laba batshaywe ngumbane. Ibandla leMDC lithi lizaqinisa imizamo yokucela uhulumende wakwele South Africa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe ukudonselana okukhona phakathi kwaleli bandla lelezanu PF lokunye okuhluphayo elizweni. Umbiko lo ulandela amazwi kamphathi ntambo obona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Naledi Pandor awukuthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuke kumele kulungiswe ezombusazwe kuqala ngoba kuyizo eziwuphazamisayo. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa kulokhu. Unkosikazi Pandor wethule amazwi la ePretoria kuthange emhlanganweni oqhutshwe lugatsha lwakhe ngenjongo yokuhlaziya okuhluphayo eZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Abadala bande ukuchaya njalo ifihlumphini njalo abandanga ukuthi bathi bhadla. Esikwaziyo ukuthi izano PF le-ANC bekule kudlalo lokukhulu ubungekuthole umuntu we-ANC esithi yena hayi kuthi ukuthi izani ngani yaphambanisa ngani yenza ukungaphumeleli kahle. Ungambona sesitsho njalo umuntu omdala uyabe ikakhulu engoMC ekhuluma ngezano uyabe kubona ukuthi izano sokumele ukuthi ngani kufanele ikizulu kwamakhwapa kwele MDC uPresident Nelson Chamisa uqhubeke lokhu ebambe lenelo ilizwi elilodwa lokuthi ukukhulumisana kuqhakathekile njalo kufanele kube khona umuntu othembakalayo ongancedisa lapho nxa kukhulunyiswana siyakwazi ukuthi uPresident Thabo Mbeki wathi uqondile lokho uPresident Zuma wavumelana nakho njalo siyazi ukuthi uhulumende kaPresident Cyril Ramaphosa uyavumelana nakho lokho ukuthi kukhanya kuyinto enhle njalo ebukekayo ukuthi kube lo muntu ozimeleyo njalo othembakalayo ongancedisa nxa kuyikuthi izano ingavuma ukuza etafuleni kuzoxoxiswana ngodaba lokubuswa kwelizwe.
Kachongo Bhadla njalo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu PF. Ukhulume nje ingani utsho amabandla wonke akwezombusaso.
Ye kathi phela dadewethu angithi uyazi ukuthi umnumzana uMnangagwa ulo mhlangano wakhe lo awuthi Pollard awuthi wona ke ulamabandla wonke nxa kuyikuthi South Africa ivumelana lakho lokuthi kule Pollard njalo iPollard igoqela bonke abantu abaqhakathekileyo angithi ngabe South Africa kayikhulumi phela ukuthi kuswelakala ukukhulumisana nxa isithi kuswelakala ukukhulumisana siyazi ukuthi iy'nkulumo eziqondileyo njalo ezinosindo eziswelakalayo ngeziphakathi kuka President Nelson Chamisa owatshontshela ukhetho lo President weZANU PF uMnumzana Mnangagwa onguye owabaleka lo khetho encediswa yi-court lamasotsha.
Kuyukuthi lingathola ithuba lokukhulumisana iSouth Africa ingumlamlankunzi. Liyabe liyakhuluma ngakhona ukuthi ukhetho lwantshontshwa yini kumbe ngokokuthi kwenziweni phambili kokulungisa umnotho welizwe. Libona ingani leSouth Africa mbele sadakhe lingabuyela futhi kudaba lokhetho lona solwadlula emthethwanda.
Kufanele sinanzelele ukuthi ingxoxo yokuthi udaba lokhetho solwadlula ingxoxo yokuthi hayi bo sokufanele sikhangele phambili ingxoxo eswela ukuzwisisa ukuthi ngathi okuhlupha ezomkhonomi yini umkhonomi uhlutshwa into eyi-1 into ekhona ngeyokuthi umkhonomi waqhubekela phambili nxa kulo hulumende okhanya engakhethwanga ngabantu uhulumende kufanele abe ngohulumende ohlonipha umthetho ogoqela kumbe oqala ngomthetho wozokhetho nxa uhulumende engahlonipha umthetho osomabhizinisi labanye abasuka kwamanye amazwe bayesaba ukuzelizweni elinjengalenelo besithi abantu laba bangahloniphi le mthetho yabo yokuthi kathi umuntu ukhethwa njalo ukuthi abusilizwe ungafika lapho le mali yakho bayakwanisa ukuhluthunela babalekelayo yilo lolu duwesilalo yikho esizama ukuthi sikutshoso zonke ukuthi uPresident Nelson Chamisa lanxa sokuthiwa kutheni ngekapho ngusukuma ayehlala eceleni kukamnumzana Mnangagwa kwathi kasixoxisane ngoba kwenza ukuthi laye angasakholweka ebantwini abangaphandle ukuthi uyalandela umthetho kumbe uyalandela okuthiwa yi-principle ukuthi kule ndlela into ofanele zenziwe ngayo.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi imali entsha eqale ukusebenza ngeviki ephelileyo kayisoze ilethe inguquko kwezokuvuselela umnotho. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Jafet Moyo uthi ngaphandle kokuthi kusungulwe imisebenzi njalo kuvuselelwe amankampani umnotho welizwe uzaqhubeka utshabalala.
Indaba esinayo eZimbabwe asingazi ke sithi silodubo lwemali kangako nje loba nje abantu bayalinda emabhenki baswela izimali zayo. Kodwa kayisiyo phela esingathi i-root problem esingathi yikho kubangela udubo esilalo. So asiboni ke ukuprinta ke imali kuyiyo i-solution ukuthi inkinga kade silayo ke ekuswelakala kwemali ke isizaphela. ngoba phela imali kufanele izelele kulokhu esethi kuphendlayo thina singaba izinto esizimanufekthayo esizithengisayo kungaba phakathi kwelizwe kumbe esizithengisayo ngaphandle kwelizwe kumbe kungaba ngama-services esiwanikayo nxa kungala ma-activities kumbe kungelanto eyenzakalayo ke kumakampani kumbe kuma-industries abantu bengasebenzi ngokuthi nje batshona behlezi akula magesi akula manzi asiboni ke ukuprinta imali entsha kuyiyo ke i-solution ke esizavala udubo esilalo sibona nje ukuthi i-market yiyo e-distorted yiyo embi loba ungaletha ungaprinta imali kusasa esesiza kubona ukuthi ingxenye ama-products ke akade khona ema-shelves angaqala nje ukuswelakala ngendaba yokuthi phela sesiyengezelela ke imali esizagijimisa ama-products angekhoyo.
Ngamanye amazwi lethe kakula nguquko libona ilethwa imali entsha le.
Ngamanye amazwi sitsho ukuthi udubo lwethu ke asilo olungaqedwa yikuprinta imali eningi. Sibona engathiwa khona ngeingxenye esesiza kwengezelela ke esithi ngokwesilungu inflation. So sesizabona ke intengo yama-services kumbe intengo yama-products ikhuphuka. Nxa uhulumende ezabandezela ke intengo ithi ingakhuphuki sizabona ngokuswelakala ke kwama-services kumbe ukuswelakala kwama-products. So ukuprinta kwemali yenyu entsha leyi kayisiyo solution asikukhangelela ukuthi udubo lwethu luzaphela.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Ukutholakala kolwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube elecala lokuchisa izimoto zesiphathamandla seZANU PF ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kobulawayo sokuthiye abanye ababelaye ngalolo suku betanile njalo besithe bazimhlophe ukuthi uNgulube umsulwa. Ngesikhathi kuthethwa leli cala uNgulube wethulela umthethwandaba ubufakazi bokuthi wayesemfeni ngesikhathi kutshiswa izimota lezi elokitshini lesizinda kodwa umantshi wathi lanxa ele vidiyo emveza esemfeni wayengeke amgeze ngoba kwakungela bufakazi bokuthi wayengaphi lokuthi wenzani engakayi emngcwabeni. Umantshi uza kwethula isigwebo sakhe ngolwesihlanu. Omunye othi uNgulube umsulwa ngumnumzana Oweni Mothobi Moyo ongumlobi.
Ukugwetshwa kukaMzaca okuyenzakalayo lapho ukuthi indaba elokhu eyihlupha indaba kaJanuwari khonale ngesikhathi sama-protest lawa ayesenzeka ngesizathu sokubana abantu ababebatshisa imota yangaphi yeZANU PF. So ngikhona ukuthi kwathisa imota yeZANU PF icala leli selimore political rather than ukuthi kudinga ijustice. Yikho lapho osinanzelela khona ukuthi icala kusukela ngoJanuwari khona le lokhu elithethwa lithethwa i-court case nale ekhathethe enkantolo belokhu beyidlulisela phambili okuveza ukubana abantu laba abakwenzayo nje kuphela bona ukubana kanjani bathwalise nzima umfowethu bangani bayamshida ngesizathu sokubana yena ube ngumuntu vele iBulawayo South ebesimkhangele njengomuntu ongaba ngumthungameli wabo elakusasa.
Kodwa yena icala okuthiwa walenza uyalilandula yini?
Yes, yena icala okuthiwa walenza uyalilandula. Icala okuthiwa walenza alenzanga mpela lapha bathi lenzakala khona lelo cala. Ngangilaye mina esifeni esizinda. I can testify ngingafakazi ukuthi undoda lowo ngangilaye mina esifeni esizinda ngesikhathi besithi kuyenzakala lelo cala.
Manje akhona yini amanyathelo azathatha ukuthi umthethwandaba uhluzisise katsha lolu daba okuthiwa yi-appeal lokungesilungu?
umthethwandaba lokhe bedlulisela phambili ukuthi udaba lolu luthethwe luphele ukuchatha ukuthi kufuneka i-aphili noma kanjani. Lo muntu singathi kakagwetshwa badlulisele ngolwesihlanu ukuthi babe lokhu bekhuluma ngesizathu sokuthi lokhu bebebala iziga likhala nalokhana ukuthi akulafiweli yokuthi bathathe from kami balethe ngapha ngaexit gold balethe ngapha duzane eblawayo. So izinto azihlelekanga ngaleyo ndlela. Yikho lapho ubona khona ukubana udaba lwenkantolo i-judiciary system it is serving the interest of the elite politicians.
Umnumzana Owen Mothobi Moyo ngumlobi njalo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Seli kubonile na kusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulomfanyana oleminyaka elithumi lasithupha obotshiweyo kobulawayo ngemva kokugwaza umkhula wakhe ngengqamo esithi akamhlawulanga umthelo wokumvikela kwezinye izigebengu elokitshini abahlala kulo. Iphephandaba leHerald lona lithi ukuthoniswa kwecala lenkohlakalo eletheswa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parire Nyatwa kuzaqala mhla zimbili ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Mahlabe Zulu nabalandeli labalaleli beStudio 7 lezisebenzi zakhona. Mina ngikubona kwami izano inkinga yokuthi iziphathele mathupi phethe ngezandla wonke umsebenzi. Ikuyibona ingakhubeka ivele ichaye phansi ngekhanda. Ikho yakhubeka ichaye phansi ngekhanda. Izano yaba ngathi ubuhwaba or ibugovu. Ongangokuthi ngabe lelani lizwe li-open. Beyenza into lana kuthiwa ngamathenda. There's some people, kunabantu aba-rich guys. Kunabantu aba-rich abangakwazi ukusakhela umgwaqo. Ongangokuthi for example umgwaqo wase-Bedbridge usiyafika eBulawayo ba. Kukhona umuntu ongakwazi ukusakhela wona efika ubane wakhe kube yi-freeway, kube yi-big road in the world. And then i-government ibisiyenza kanjeni? Lwamgwaqo ibisiwurenta. Ongawuthi imoto ziyabhadala lo 3 rand ukudlula ku-toll gate lo 4 rand ukudlula ku-toll gate. Izani inkinga yaziphathela yonke into. Andiyabona kuzisa yakhubeka yalala phansi ngenyeziso. Kunabantu kukhona iinkampani ezingasiphathela uzisa lwa. Khona iinkampani ezi-rich ezingasiphathela izisa. Ezizasitshela ukuthi guys okay Zimbabwe so liphehlele ugesi wonke ozakhanyisa ubusuku nemini. Thina sifuna this amount i-government nayo takes a reasonable amount. Into ezifana nalezi.
Salbonani lonke baka Studio 7 abantu bonke abalalela ke Studio 7 okhulumayo ngumkhokheli Moyo elana ngase Centurion South Africa. Ngizwa izindaba mazibalwa lana kukhulunywa ke ngendaba ukuthi sokuna movement le ibizwa kuthiwa ngu Tyson whatever le. UTyson lo waye lokhu donsa abantu basemashonaland kungela Tyson obuyezosimela thina ngapha emathebeleland. Cause into eyenza ngitsho kanjalo ukuhluleka okuningi kwesikutholiswe inkokheli yasemashonaland. Asukuthi ngiyabandlulula. Ukuze ilizwe liphumelele lisiya phambili bengicabanga ukuthi uTyson lo movement kabuye futhi abuye azokhulumela nabo Jonathan Moyo. Akhulumele uJonathan Moyo amlwele naye abuye maybe azophatha leli lizwe. Sibona ukuthi labantu basemathebeleland bake bafike embusweni bahluleka. Ningakhulumeli nje kuphela abantu basemathebeleland bodwa kumbe kodwa abasesindebeleni. Sile mhlobo eminingi kwele Zimbabwe. Imhlobo eminingi kakhulu. kodwa eMathebeleland angicabanga ukuthi singamswela umuntu ongasimela from eMathebeleland South neMathebeleland North lase Bulawayo Metropolitan. Ambona ukuthi singaswela khona lapha abantu abangamela iMathebeleland. Unkomakazi angatsho ukuthi kuphathe kokukhona ngale kuphela. Unkomo enjana wayezophatha ephatha ilizwe lonke kumbe atshiyele umgabe batshintshisana. Kubuye omunye. Yiko kuzoyenza ukuthi kubonakale ukuthi ilizwe liyahamba liyaphambili. Ngiyabonga.
Yesalibonani ku-Studio 7 ekhuluma loFanuel Ncube seBhinga. Ngikhuluma indaba leyi bakithi yokubusa kukamgabe lomnangagwa. Imbuso yabo bonke laba bantu bayafanana. Yebo singabe sajabula sibili kumsusa umgabe ngoba sasingakwazi ukungazi kufana nokufa. Ngoba sasuka sakhangela ukuhlupheka esasiphakathi kwakho. Sacabanga ukuthi uma ngasuka umgabe izinto zizotshintsha. Kathesi mina njengami sembonile ukuthi sibili iqiniso umgabe wayengasuye owayebangela lobu bunzima eyedwa. Then into esuka ibe buhlungu kithi ngeyokuthi sagijima sathaba sisusa umgabe. Sakhohlwa ukuthi kathi vele umgabe besebenza labo bani. Sakhohlwa ukuthi umgabe usebenze labona lava isikhathi eside esebenza labo. So yikho libona namhlanje sihlupheka kangaka. Umuntu lo vele yena ngomunye wayefanele asuswe lamasotsha ababegombolozela umgabe basenza inkohlakalo. Ngomunye wabo owayefanele asuswe. So namhlanje siyadubeka ngenxa yakhe lo baba. So angazi bazali ukuthi kuyini esingakwenza kahle ngoba vele lapha kusela enye plan esingayenza. So sisebunzimene ngalowo muntu mnanga kuyehluleka sibili kuyehluleka total. Nansi imali iphuma izolo but igcwele phandle ezitaradeni.
Boke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abezomvikela kwele Iran sebebulele abantu abalikhulu lasithupha phakathi kwamalanga amahlanu edluleyo ngesikhathi betshengisela esitaladeni besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umthethwandaba wakwele DRC izolo wethese umkhokheli wabahlamuki uFrederick Masudi Alumasi isigwebo sokupika impilo yakhe yonke ngemva kokumthola elecala elamacala agoqela awokudlwengula besifazana abedlula ikhulu. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka namuhla. UTrump wetheswa amacala enkohlakalo ngemva kokuvimba imali ephiwa eUkraine yiMelika. Sithi kumele umongameli walelo lizwe aqale aphenye amacala okungethembeki. UTrump athi ayesenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli weMelika umnumzana Joe Biden, yena olilunga lebandla eliphikisayo elamaDemocrats. Abaphe ubufakazi izolo bathe okwenziwa nguTrump lokhu yinto engalunganga abangavumelani layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magonya.
Nxa sikhangele indlela okuqhutshwa ngayo ukuchwayisisa lokucubungula lokho okwenziwa indaba kaMnumzana uTrump kusobala ngoba ukuthi icala likhona njalo bona labo abantu abayibona abaphumayo sebenika ubufakazi bokuthi uMnumzana uTrump wafona sibili efonela uPresident weUkraine ekhuluma ngokuthi ufuna bemenzele ifavor yokuthi bezama ukuthi bevula amacala okuchwayisisa uMnumzana uBiden. Abantu laba bakuvumayo lokho ukhangele undoda yenalo ongiyoqala ophumela namhlanje uthi akuvining ekhuluma ngayo indaba yakhona enikubufakazi onguye ke owaqalisa indaba ukuthi ayiveze. UMnumzana uTrump uyamphika uthi kamazi. Ukhangele njalo lomama umama lo ongiyophumileyo osebenza ehofisini kaVice President uMike Pence. Umama lo laye uTrump uyamphika uthi umama lo vele kamazi. Kodwa bobabili ubufakazi ababuphayo kusobala ukuthi hayi uMnumzana uTrump akusansukuza tshwala. Kodwa ke inkinga ke ilapha mfoka Nkomo. Kumele ukuthi sikunanzelele ukuthi iCongress yeAmerica sikhangele izwi yangaphansi elemajority yamaDemocrats. Lubana kuthiwa yiyo eyenza isinqumo sokugcina ukuthi uMnumzana uTrump efinyelele kuqala elingamenqabela ukuthi kuqhubeke engupresident weAmerica. Hayi ngasikhuluma sazi ukuthi hayi akusansukuza tshwala sibili selidumele emasumpeni kuMnumzana uTrump. Kodwa inkinga ekhona yikuthi indlu yeCongress yaphezulu iSenate ekontrolwa ngamaRepublicans. Eyibona kuza kwenzeka ekugcineni ukuthi bazavuma ukuthi icala likhona. Kodwa bethi hayi lincane kakhulu ukuthi lingaze lidala ukuthi umuntu ethulwe esihlalweni sokuba ngupresident.
Nxa engasasuswanga embusweni iCongress ubona abantu bemvotela yini kukhetho lomnyaka ozayo kumbe ubona bekhwichiza bemtholela khonapho bemsusa embusweni?
Okukhona ukusobala sisiya phambili ngokhetho loluzayo yikuthi ukuvotela abantu bazamvotela uTrump ngoba bona ngokwabo abantu abavele bengumgogodla kaTrump ngabantu iningi labo zinswela boya ngabantu bobandlululo iningi labo ngabantu abakhangelela phansi eminye imihlobo bangenge abantu bona kweAmerica ngakuthiwa amaDemocrats bayathola icandidate umuntu ongabamela bethole umuntu olomkanjo umuntu olesithunzi bethola umuntu ophiweyo nje ebukhokheleni. Hayi ngibona mina sengathi uTrump nokuzamphelela njalo kukhona ukuthi amaRepublicans bengatshintsha ingqondo bedinga omunye umuntu ongabamela ngaphambi kwaTrump.
UMnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Sigqibela uhlelo ngengoma emnandi ethi Drums of Matopoza. Silusizi ababukeleyo kuFacebook lamhlanje isikhathi kasivuma ukuba nasi bale izincwadi zenu. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi kulezulu elizakuna ngolaka kuqala lamhlanje, ngakho bathi kumele abantu baqaphele. Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela ele-South Africa ukuthi lingenele udaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke ngesikhathi esifanayo ukuze kuseni kusasa. Olivalelisayo, Muntungamilinkomo.